Igcikwana leziphepheli ebelitshengisela leli lifike emahofisini enhlanganiso emela iziphepheli emhlabeni jikelele e-United Nations High Commission for Refugees ePretoria bephethe amagwaliba abhalwe izikhalazo zabo. Akhona bebhalwe izikhalazo zabo zokufuna ukuphiwa incwadi zokuphephela kanti kamanye abakhala ngokubotshwa mahlana ngamapholisa afuna imali yesifumbathiso. Ubekhokhela abakade betshengisela laba umnumzana Olivia Kalenga uthi kunzima kakhulu kuningi labo ukuthola incwadi zokuphephela emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngenxa yokwanda kwenkohlakalo.
Even those who go to appeal and whatever.
Kungaze ube uphethe liphi iphepha nxa uthi uyengeza amalanga kufuneka imali.
In order to get that.
Umnumzana Lichi yaku odabuka kwele Democratic Republic of Congo uthi batholiswe amagapha avuzayo ngamapholisa ababopha lanxa belazwe incwadi ngoba befuna amantshontsho. Unkosazana Dolly Mbuyi uthe uhlupho olukhulu yikuthi iningi labantwana beziphepheli lezi kabaye ezikolo njengoba kufuneka incwadi zokuphephela abangelazo. Langamazwi agcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe ebesikulokhu kutshengisela esingathandanga ukuvezwa igama sisithi iningi labo sebesesaba lokuyathatha incwadi zokuphephela ngoba besethuselwa ngokuthi bazabotshwa ngoba akulambi elizweni labo.
Kubuhlungu kakhulu lokhu ukuthi kanti kambe amalungelo oluntu awekho yini na eSouth Africa, njalo abasinaki. Uyahamba uthi uyahamba usedrobheni umele uhambe uphethe imali ukuthi ma ungabona amaphoyisa, it's either amaphoyisa uyawabalekela noma amaphoyisa engakubamba sekumele wena ubanikeze imali as ibribe ukuthi bakudlulise ngoba bazakubopha.
Esephendula iziphepheli lezi isikhulumeli senhlanganiso UNHCR unkosikazi Laura Padoya uthembise ukuthi inhlanganiso yakhe izathinta lolugatsha lwendaba zasekhaya ukuze kulungiswe izikhalazo zeziphepheli lezi.
We take these concerns very very seriously. It's been a very peaceful protest here today.
Siqakathekisa kakhulu izikhalazo zeziphepheli lezi. Njalo ngiyathembisa ukuthi sizazihambisa kugatsha lwendaba zasekhaya. Uyadinga.
But we hear that there are a number of obstacles which means that still people are experiencing delays and not receiving the protection that they need.
Ugatsha lwendaba zasekhaya belungakaphenduli isikhalazo lezi ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke akudala umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Swaledi etshele iParliamente ukuthi zinengi iziphathamandla zalolugatsha esezimiswe umsebenzi ngenxa yenkohlakalo kanti ezinye zazo sezixotshiwe. Sekukanengi njalo evela emsakazweni esizwe ekhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo ahlangana layo. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.